nxa sibuyela sikhathi kona siqokisane labakhokheli sibone ukuthi kona iconstitution amalungelo abantu omunye lomunye umuntu kakhulu sigela what we call marginalized communities njengezabelo zakithi ezimhlombe khathana le Harare eyo administrative city so ukuthi sibonisa anti nxa sithi kona iconstitution bazwisise ukuthi constitution kuyini ama ordinary citizens, what responsibilities do they have? And what leaders should do to fulfill ama rights, ama lungelo abantu kuleyo constitution? Bese ngisithi mhlawumbe ngikufake ngikwenze kube personal. Kimi mina njengentatheli njengomuntu oqeqetshwayo ekubeni yintatheli as a journalist ikakhulu a journalist with speciality in new media ukusebenzisa izindledlana lezi ezintsha kunenge ngikufundileyo ikakhulu nxa sigala lokho esebenza ukuthi technology ngiyazi mhlawumbe abantu bakithi kathese abaningi basebenzisa amafoni abangena ngawo ku WhatsApp abangena ngawo ku Facebook amafoni kunenge akulethayo lapha eAmerica i-technology bayisebenzisa ngendlela enhle kakhulu ngendlela ephakemeyo hathi ngendlela yokuzithokozisa kuphela kodwa ngendlela yokuphucula kumbe yokwenza amalungelo abantu abe ngcono ngokuthi kona uyathola ukuthi kona mhlawumbe what I will call ama local authorities they are able to interact with the citizens just by sending a text message lawo ama citizens athumele umbiko ukuthi hayi thina njengezizalwane sifuna kutshintshwe lokhu lalokhu lalokhu lalokhu
uyatsho ukuba na iinkokheli zalapha zikhulumisana kakhulu lozulu makhaza ebulenjini lapha kubo Twitter kubo Facebook ngomkhuba okhona yini eZimbabwe lo
siyazi ukuthi eZimbabwe ubulembu yebo sobukhona emafonini kodwa sisasilela kakhulu nisikelethi khona mhlawumbe uhulumende esebenzelana labe telecommunications aphucule uzulu ukuze i-internet lokho esibiza ukuthi i-internet itholakale even ezabelweni ezikhatshana ezisemakhaya kodwa esikukhangeleleyo asikuthi kumbe abakhokheli bakhulume labantu labantu makhaza kubo Twitter la kubo Facebook la kubo WhatsApp kodwa umkhuba esifuna ube khona yikuthi abakhokheli bafunde ukuthi kumele banike abantu makhaza i-feedback